Kodwa ezibhedlela kuye inhlelo zikahulumende ezikhona ziqinile yini? Sesikhangela ukuthi abongi labongikazi abanye bakhalela imisebenzi, abanye bafuna impahla zokuzivikela ekutholeni leli gcikwane, lokunye nje okuningi-ningi. Uhulumende ubambe zaqina yini ezibhedlela?
Ngiyanzelela ukuthi iMinistry of Health ikile yakhamba isikhathi esikhulu esibanganyane ingangesize ingela minister, ingela premier secretary. So khathesi sokufakwe u-vice president ukuthi abe uminister we-health, wafakwa njalo ukhomodo ukuthi abe u-premier secretary. Ithimu le efakiweyo ibona ngani iqinile, ile experience lo premier secretary ule udokotela ibona ngani khathesi lengibonayo sekuzahlalwa phansi kukhangele sili izinto zizama ukuthi ziphakame. I think ama-exercise wayo azakwenza ukuthi izinto zibe ngcono kakhulu.